Mina ngalahlekelwa ngubaba ngo-1985. Ubaba wabuya abantu ebusuku, kwakusebusuku, wawungaba abothela ibhokobhoko. Kodwa ngangisasemfitshane, ngangakakhulu kahle. Abantu labana babebabili, basuka basindisa baqoqoda endlini. Ubaba waphuma and then basebembuza ukuthi ingabe kulamasotha yini enkambeni. Ubaba wasethi hhayi sebebalutshwane. Basebebuza ukuthi umgwaqo ungaphi. Wasebatshela ukuthi umgwaqo usedizane khona lapho. Basebesicelile sithengisa. Wasesithi iyangena endlini ukuthi ethathe egqoke ngoba wayegqoke ivesi leshoti. Athi hhayi siyedizane khonapho yaphenduka edizane. Wayegqoke ngamafomashes enyaweni. Waphuma naye engathi umuntu ezaphenduka kwase kwaba yikho ukuhamba kwakhe khonapho. Isicathulo sakhe saphelela emgwaqweni.
Labo abantu ababuyayo babebuke kanjani? Ukuthi kwakungaba ngamahlamuki, babekhuluma limi libani, babegqoke njani, njalo babehamba ngenyawo?
Hayi, ukuthi babegqoke njani angizange ngibone ukuthi babegqoke njani. Babengagqokanga ukuthi kumbe babengabe begqoke izigqoko kumbe siphiza amasosha, babegqoke izigqoko zabo. Kodwa izicathulo zabo zabonakala zingamajambo. Babehamba ngemota, imota yakhona babeyimisa emgwaqweni. Ilimi ababelikhuluma babekhuluma isiShona.
Abadala balitshela ukuthi kuyini abakwenzayo ngaleso sikhathi?
Bahamba bayaripota emapholiseni. Amapholisa athi bazabatshela kungaba lokunye umoyanyana abawuzayo. Akukawuphinde kube lokunye ukuthi kumbe bebazize bezibatshela ukuthi bathole something, akuzange kube khona.
Lapho isicathulo esaphelela khona kukhombani ukuthi kungabe kukhona okwenziwayo kuyo leyo ndawo?
Lapho isicathulo esaphelela khona kwakhanya kulamathibhithibhi khonapho, kunezicathulo eziningi ukuthi kwenzakalana kulamuntu okwaziyo.
Siyezwa njalo kathesi uhulumende uthi ulohlelo lwakhe lapho azahambe ekhuluma lezigaba, ngathi nje vele oluqhubekayo lapho ahambe ekhuluma labantu ngodaba lolo lwe-Gugurahund.
Hayi, angikazingihambe.
Kodwa lezi ukuthi abantu bazathathelwa ama-birth certificate, abanye bazangcwatshwa kutsha, abanye kumele bekhulume okwabehlelayo ngesikhathi se-Gugurahund.
Ngiyakhuluma ngayo uhulumende.
Kuyikuthi bengabuya khonapho bahamba ngezigaba langezigaba. Kuyikuthi bengabuya lingahamba kuyakufakaza ukuthi kwenzakala. Kodwa liyakuvumelana lakho ukuthi kufanele abantu labo abangcwatshwa emgodini iminye amathambo abehlukaniswe bengcwatshwe kutsha?
Ye, thina njengathi salahlelwa ngabazali bethu, silesifiso sokuthi abazali bethu sawathola amathambo okwanginabe kutsha, sibe leqiniso, sihlale sikwazi ukuthi inzalo yethulele laphana njengesiko lethu.
Kodwa abanye bathi uhulumende ufuna ukwenza khonokho kuphela, bona bafuna ukuthi kucace ukuthi abantu laba baya ngaphi, kuxoliswe njalo kube le mbadalo. Ubona kuqakathekile khonokho?
Ye, kuqakathekile. Ukuxolisa komuntu kuqakathekile ngoba uyabe umbona ukuthi lawe engangingazizwa ile story, nxa esithi story uyeza lawe umzela umuntu nxa exolisa, umbona ukuthi ingxanye uyazisela phakathi kwakhe ukuthi waphambaniseka. Njalo ukuthi abantu bephele kuncane, ye, kumele siphele kuncane ngoba kunje thina salahlekelwa ngabazali. Ubaba wayengutitsha, kazange athole empenseni, kazange athole lutho. Sathina singasafundanga ngenxa yokulahlekelwa ngabazali. Asilakusasa lethu, asilalutho, singabantu nje ezimpilweni zethu esingafundanga, esingelalutho, esisebenza zini. Kodwa ikathi sasilabazali okumele ukuthi ngakathi esilathi sikhathana ngempilo njengabanye abantwana.
Abanye abadala emulini baluphatha njani lolu daba?
Umama sewabhubha. Sasekhona umfowethu esilayo ngisizo emdala, kodwa kakho lapha komalaba, uhlala komalaba.